sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 3 ngumabasa 2018 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba nosizo kithi, kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona yalesetsheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokozi.
Abalimigodi eSmithfield Farm eMazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthethwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mgabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamhla balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe womabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. EZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. EChina lona linamakampani amaningi aphatheke kumsebenzi wokwemba amajali gugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mugabe zinengi izivumelwano eZimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abaningi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macaphulana.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba nosizo kithi, kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona yalesetsheya. Ilizwe lilambile, abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMgabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungabona ngani sitsha yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kuMgabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babe bonke leChina eDRC Congo, obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasosha lesilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina, kusenziwa iZANU-PF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awukubona okuhle ukungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
kungeke kube khona. China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala, ziyafanana leze United States. Njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa, izenzo zakhe emazweni ziyazakala, zona ezengikhuluma ngazo zamadayimani. Okuthengiswayo lapha lusapho lweZimbabwe, lelizwe leZimbabwe, amalungelo aphiwe ziChina. Ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China. Akabanikezi izipho eChina bengatholanga lutho bona kuqala.
Uthi eleChina lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukamnumzana Robert Mugabe, kodwa lakulandula njalo liyakulandula lelo lizwe.
Hayi, amacala vele abawavumi laba bantu. Ungabona belandula kakhulu, yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo.
Umnumzana Dinezulu Macaphula la ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Khomo weStudio 7 eseSouth Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona, kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuzo weZANU PF bathi akula bubelo osobukhona, nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu ukudlula lokho kade vele iyikho khona, ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi lami ngibambe imali, njengoba ngingumuntu ongasebenzi kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi. Ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhone ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali. So lokho umnankagwa waqalisayo ukubusa izinto vele seziwesi kula lapho ezazikho khona, nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha elizinda seZimbabwe nje emibalwa ehlanganisa nje ukuzithengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kuchisa njalo lokuphapha ngembizamthina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi.
Elanxa kunjalo Nyoni, bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvo tela umnankagwa, ubona ungathi akhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo?
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela umnankagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona, ababhenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU PF. Yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela umnankagwa, kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona. So mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana lomnankagwa leZANU PF.
Abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje, kuyini ongabakhuthaza ngakho?
Abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhetho nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane, sekuyisikhathi sentanga yethu, sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi, umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu, ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala, silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingwane lontukameli Nkomo weStudio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazoyi bathi sebekwenza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mgabe, umkamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mgabe wathi batshontsha imitshina yamakompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemaye Mugabe Children's Home. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 eMazowe emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uZulu okuyikho okwenzakalayo eMazowe. Leli nyathelo elithethwe yilaba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mgabe osebaqala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula eMazowe kusukela ngomnyaka 2000, umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Endinazi futhi ndatufonelwa tiripano nomshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe ositshayele ucingo namuhla lokhu sesisedolobheni ebuza ukuthi ingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi kube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenzayo emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mgabe ebethesa umlandu wokumtshontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganelise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mgabe ngale migodi.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokozi bathi bekhitshwa nguGrace bahambe ekhoti batshelwa ngekhoti ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle. But sesizathumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo, kodwa manje kwaswelakala umuntu wahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyona uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani echaza asekwenza unkosikazi Mgabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kuyephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinawo, so khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu eMazowe bathi kuyabamangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxothwe ilunga ledala lepalamende unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukhansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandlaleli unkosazana Thabita Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele ubandlaleli kobulawayo njalo wangena kudale lephalamende ngalokho kubizwa ngokuthi proportional representation lo nkosikazi Moyo ongumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana Obed Gudu omele icele lebandlaleli elisekela uMakhuphe waxotshwa kubandla licele leMDCT likaJamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika yeMDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Sinesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngesiphula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakobulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguyade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukansela weluveve naye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhuphe. Kube sokusitsho ukuthi ephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo ukuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi kuNational Council. National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye leprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangethi bayiphule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Yebo, sibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibele ukuthi laba abanye ke omqondisi Balanda Moyo uAlfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ufakaze ngutholile mvuto lebutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uThamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo. Yiwumgoqo esawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Kodwa uhlelo lweStudio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulevto kulamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe kuzakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokheli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili kusiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuzakho umbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuningi okubalise ngabantu okulokhu kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla elokhu iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuzi zaseHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa ibond note iUS dollar loba i-eco cash.
Economy kathesi ayimanga kahle not. Basically izinto vele ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabo kule eco cash price kule swipe price kule price ye bond note kule price ye US dollars. So basically vele I mean I don't understand why ukuthi i bond note yangithi lavu ukuthi lizosincedisa ukuthi tackle i shortage yama US dollars, but right now at the moment ibhoni nothi langikhona kalitholakali njengesokufanana le sidola langikhona.
Ecizelela kulokhu omunye wezakamuzi zaseHarare umnumzana Nyarwatho Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokho eyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awutholi imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe ashiye umsebenzi, kodwa ungashiya umsebenzi uphila njani futhi? Siphakathi kwembokodo nelitshe, isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Madiri ugcizelele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business, but asikatholi even umsebenzi owodwa yokuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azirathinga okutshengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala imisebenzi awula uhulumende laye kukhanya akwazi ukuthi kumele aze ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe.
Ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombuswazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili, siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ekugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofeti kaNkulunkulu. Thina pho siholwa ngubani? Njalo usiholela nga lalamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kweChina abathi zithengisela amazwe akuzwekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiswela amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangele ukuthi ukhetho luzakwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla le-ZANU-PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangeleleyo njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa wayengumongameli uRobert Mugabe. Mele isithuthu 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Uzulu kwele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukankosikazi Winnie Madikizela Mandela. Uhulumende weSouth Africa wazise ukuthi umuyi uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le inkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emisebenzini, laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa uhulumeni. Umngcwabo uzakuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi ehlula abanye abesilisa, noba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubajiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stewards.
Langamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela sibili lemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakwaWinnie ukuthi waye senza umembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Womele MDC Thiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC Thiko le South Africa lalo likhala ndawonye lemuli kamuyi lisithi imfa yakhe yikulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela. Umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhono eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936 wasethathwa ngowayengumongameli umuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Melesiro 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umpalo umpalo fele umtaka mali hayibo umpalo umpalo fele
ngele ezinye izindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. Umnumzana Cyril Ramaphosa wase South Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo nguGibbs Dube. Asihlanganeni kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.